ama-measures angathathwa ukuthi umuntu angabambi igciwane le-coronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka. So umuntu umele ahlale ngaso sonke isikhathi egeza izandla ngamanzi alesepa, amanzi agelezayo. Uma ele-hand sanitizer based on i-alcohol, minimum of 75% alcohol content, abe esanitiza izandla. Ngenxa yokuthi i-coronavirus iyakwanisa ukuthi uyithole from ama-surfaces abe banjwe umuntu ole-coronavirus. So kuyabe kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla ngoba yongazi ukuthi izandla zakho zike zabamba ngaphi. Bese kusiza indaba yokufaka ama-face mask. Loba yiphi face mask, kumbe i-mask elembu, kumbe i-surgical mask, uyakwanisa ukuyisebenzisa. Kodwa abezempilakahle bathi bona kungcono ukuthi abantu nje jikelele basebenzise ama-maski awelembu, ngenxa yokuthi kungaba le-shortage eyama-maski aye esibhedlela, ama-surgical mask, ozayenza ukuthi kube nzima ukuthi abezempilakahle bekwanise ukuthi besize abantu abagulayo. Imaski leyi yona iyabe imele igqokwe ngaso sonke isikhathi. Indlela encedisa ngayo ukuvikela i-coronavirus iyenza ukuthi umuntu olayo i-coronavirus lanxa ethimula, lanxa ekhwehlela, igcikwane lana lisale kumaski, lingamemetheki emoyeni. Kuthi-ke umuntu oyabe engelayo i-coronavirus kuyenza kuyehle ithuba lokuthi angaba le-contact lawa amagciwane angabe esemoyeni.
Nxa umuntu etestwa, kuvele kutestwane, kwenziwani? Abanye babona zani uyahlokoza emakhaleni, uphuma inyembezi, wenzele kumbe utshaya ijekiseni.
Ukutesta kwe-coronavirus kukabili. Ngizaqala le ethiwa yi-PCR, polymerase chain reaction. I-test leyi isebenza yiyo leyi okuhlonywa i-swab emakhaleni loba emlonyeni, isiya ngemuva komlomo kumbe ngemuva kwamakhala, okuthiwa yi-nasopharynx le-oropharynx, ukuthi kutholakale nxa kule gcikwane. I-PCR test leyi iyabe idinga ukuthi akula ma-surface antigen ayo ngokwayo i-coronavirus. Leyo yiyo i-test eyi-gold standard eyothenjiweyo ukuthi uma itholakala i-test yakhona i-CT positive, kutho ukuthi umuntu lo ulayo i-coronavirus. I-sensitivity yayo kunjengokuthi ebantwini abale-coronavirus uma ungabathesta bangaki ezababamba, yakwanisa ukubamba out of 100 yakwanisa ukubamba abayi-700, kuthi kulabanye abayi-300 abangakhuthwa i-test leyo. Bese kusiza i-test esibili ethiwa abayithi RDT, Rapid Diagnostic Test. Le i-Rapid Diagnostic Test isebenzisa i-principle efana nale nxa uma kutestwa for i-HIV. Kuyabe kutestwa ama-antibody, amasotsha omzimba. I-antibody ngama-protein aproduswa ngamasotsha omzimba ukuthi alwe layo leyo coronavirus. Kusasele controversy on i-reliability yawo ama-Rapid Diagnostic Test lawa. Yiwo lawo okutestwa khona igazi, ngenxa yokuthi uma ingatesta positive, umuntu lo kufanele ukuthi atestwe futhi nge-PCR leke esengike ngakhuluma ngayo, ukuthi kube lesiqinisekiso ukuthi ngempela umuntu lo ulayo i-coronavirus. Njalo ukuba positive kwayo i-rapid diagnostic test leyo, akutsho ukuthi umuntu ule-coronavirus. Itsho ukuthi umuntu lo uke waba exposed to i-coronavirus. Usengabe elayo kukhathesi kumbe usengabe esesilile, kodwa ama-antibodies asala elokhu ekhona emzimbeni.
Kulabantu abangena emabhasini, kulabantu abayenza konke okutshiyeneyo, abayendaweni eziminyeneyo, kumbe nje nxa umuntu ezihambela igciwane elalo liyaphuma phela, lihlala kanganani emoyeni?
I-evidence yalokho ilokhu intshintsha ngokuntshintsha. Ikuthola even le World Health Organization intshintsha ama-advice yabe lokhu yanika ama-countries regarding i-issue ye-COVID-19, ngoba siyazi ukuthi kuqala baqalisa besithi amamaski awalandaba. Kwasekuthiwa hhayi, amamaski kufanele ukuthi umuntu wonke ayigqoke imaski because of the changing evidence. I-COVID-19 ayithwalwa emoyeni per se. I-COVID-19 ithwalwa kuma-droplets. So kunje ukuthi uma uthimula i-virus liyabe likuma-droplets alokhu okuthimulayo wena. So i-droplet lingamanzi, alisoze lihlale emoyeni isikhathi eside, kodwa it can be several hours. ukuthi umuntu engathimula in a room aphume wena ungene khonapho you stand a chance ukuthi uyithole but several hours later over 4 hours usiya phambili chances ukuthi uyithole emoyeni from ukuthimula khona ukuyana obuyi 1 they become lower ngenxa yokuthi kuyabe sekuse kodwa i problem ukuthi kuyabe sekusetle kuma surfaces in that room so wena usungafika uthinte ama surfaces wona lawo uzibamba ubuso usuyibamba futhi COVID.
Kumele kuphathwe njani ama mask la ama gloves ngoba abanye abantu bathatha nje aphuma penduke endlini abasipho ngubeka nje kubaphongu lahla
ama gloves vele akho recommended ukuthi umuntu ehambe egqoke ama gloves agqokwa ngabantu abantu provider healthcare to umuntu ogulayo ukwenzela ukuthi angabi in direct contact with i COVID-19 ebantwini emphakathini jikelele oqhakathekileyo ukugeza izandla lokusebenzisa ihand sanitizer ngenxa yokuthi imask will put you at ama gloves will put you at a greater risk. Imask vele ifanele idiscardwe properly ayikhona ukuphonga ukubekwa nje so uma ufika wena uthatha imask yami uyibeka phezu kwetafula ngosu ukhoze iproblem I see imask ekhoze iproblem ama surgical mask lama N95 mask kufanele ukuthi alahlwe awathwayo ngama cloth mask ayenziwe ngile